Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 8 Mbimbitho 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, badlana ingqondo kubandla lezano PF ngokwengezwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sikhulumeli sakhe sichothoza abakhuluma ngodaba lolo. Imihogoyi isithwalise nzima abantu eMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhangelelo ukuba amalunga ebandla lezano PF azaqhubekela phambili esithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Loba isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba esithi amalunga la labavangeli beRoma abakwinhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labanye abakhuluma ngakho abakwazi abakwenzayo. UCharamba utshele abezindaba abeZim Live ukuba uMnangagwa useveze ukuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa umbuso wakhe. Ngakho ke abakhuluma ngodaba lolu bachitha isikhathi. Loba kunjalo kuyaxokozela kubandla lezano PF ngodaba lolu kulandela uxotshwa kubandla leli kwalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Mnangagwa sokumele aphume embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF.
Into iyakhulunywa ukuthi hayi thina sifisa u-2030. Kume labanye bathi hayi thina kasifisi u-2030. Bonke bona abantu baqondile, akula muntu orongo khonapho ngoba izifiso zabo phela. Kodwa ke nangu phela lo ofisela u-2030 yena usephume egcina wathi hayi yena kakukhwabithi ufuna ukubana aqede ngo-2028 ayophumula. So kusho ukuthi yikho kade kukhulunywa ngubaba uCharamba ukuthi hayi unominiwa ngkhona usewalile, so kusho ukuthi sokunjani sokuvaliwe. Kodwa akusiko ukuthi kodwa umuntu ebephambazenxa angalelokho ekhuluma ngakho. And ukukhuluma lokwenza ukuthi yena lapho abantu basakhuluma izifiso, but kuyafika phela isikhathi sokwenza. Thina silento ethiwa yi-Congress eyenziwe after every 10 years, elandelayo ikhona ngo-2027. Yikho lapho kukhethwa khona inkokeli ezintsha ezizakhokhela iminyaka engu-5 elandelayo.
Ye, kodwa-ke golide kolapho nxama mhlawumbe kuzasibe ukuthi khonokwa kudungi ibandla lenu yini, alilakho ukuthi sokulokuxabana kumbe into ezinjalo kakhulu. Ngakhona uMnangagwa yena esithi hayi kafisa ukuthi aqhubeke sembusweni.
Kuyasidunga ngenxa yama-extremist mentalities. Into le kumele kube yinto ekumele sihleke ngayo. Nxa wena Mthembu ubuye usithi hayi mina ufuna u-2030, mina sithi hayi Mthembu u-2030 hayi asamfuni. Akusamelanga silwe ngenxa yakhonokho ngoba vele imibono ungabona sifanana yonke, kuyabe sokule problem inkalakatha sibili. Imibono kumele ishiyane. Ungabona sokudungeka sesidila lama-extremist abantu abangakwanisiyo ukurizina njalo loku-accepta ukuthi kona sizabona izinto ngendlela ezijiyeneyo. Aba-2030 bayingeli bekhulume ngo-2030 wabo, abangafuni u-2030 bayingeli bakhulume ngokungafuni u-2030 wabo. Okusalayo idemokrasi ithi kona kuzafika ilanga lokuthi kona kuzathi hayi asivoteni siboneke ukuthi right abantu 2030 libangani. Sebephakamisa izandla zabo kumbe sebeyenza ama-ballot papers abo, abangamfuni u-2030 bangaki sokuphakamisa izandla kumbe kwenziwa nge-secret ballot yini. So sokuphuma impumela ukuthi kona what carries it there, ngoba thina in our democracy ebandleni lezano PF we always say that the majority carries the day. So wena lawe nxa uphakathi kwalaba bantu bengafuna u-2030, nxa sebekulaba 2030 la usuhambela khonoko, nxa wena unga 2030 laba bantu bebengafuna u-2030 sebewilile la usuhamba njani lakhonoko. Yiyo indlela esafundiswa ngayo umhlangano, esiqhuba ngayo umhlangano ukuthi kona the majority carries the day. Kodwa okudungana lokwana Mthembu ngokwabantu abale-short minds man, abantu aba-extreme in their thinking, umuntu ehlele ukutolerate ukuthi omunye umuntu uzacabanga ukuthi
lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezano PF, oxoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela izombusazwe ezimele.
I-2030 agenda sikhumbuleni ukubana ayisiyo yokuthi kube le development elizweni. Yikubana kulabantu abakholisa i-status quo okumbe lolu hlelo lukhona. Olokutshontsha olokulutha ukhumbula ukuthi kulama gold mafia kulabo chivayo kulabo tagwire labo bonke nje abonayo amasele golide abagebhi emgodi ezigangeni olithium ama china yibo bonke laba abantu abaqhuba indaba ka 2030 ayilani lenqubekela phambili elizwe indaba yokuthi abantu bafuna ukubana balayine izikhwama zabo baqhubeke bejikela abantu nje amafufu njengoba besibona benika abantu amathota aqua lezimoto ezinye ezinkulu kuzama ukuvala abantu amehlo kodwa injongo yibusela kuphela kukho kunye
kodwa nxa sesikhangela sibili baqhubeka lokho bekutsho khonokho njalo udaba lolu luzaphetha njani baba Mlalazi
ukuthi abantu bezanuka bathembekalanga ukhumbula ukuthi umgabe besiyamxotsha ngo-2017 ama-province I think angu-9 ayesemendosile so bangaqhubeka besitsho namhlanje bethi 2030 kusasa bavuke betshintshile sebexotsha umnangagwa so okunye siyagoqa izandla sibukele njwana kuvele kuyisisana sana.
Ugoqa izandla libukele kuyanceda khonokho?
Wethu ugoqa izandla mbeni uzivulile eZimbabwe ngalesi sikhathi kuba nzima ngokugcina usiba i-victim. Kulula ukubana babambe umuntu wangaphandle. Njwana sibona intatheli indaba enjengoBlessed iseGermany ngenxa yokuinterviewa kuphela. So abangaphandle bangaphatheka endabeni ezi-internal ezezanu-PF. Bagcina besiba ngama-victims and izano siyazi i-brutal kanjani emntwini wangaphandle bayesaba ogeza babamba oBlessed bangabamba labanye abantu abangaphandle so thina okufanele sikwenze nje njengoba ngitshile ukuthi sinxuse labantu abaphakathi kuzano ukubana kabaphume ngapha phandle ebantwini babuye kithi ebantwini nxa sitshawa sitshawe ndawonye betshawa bengapha not ukuthi bona babe phakathi sitshawe thina phandle so ukugoqa izandla yebo kuyafana nje ngoba kulanto engenzakala ngazo uzivulele ezo zandla
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele obexoxalo Gibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa
mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
imihogoyi isithwalise nzima abahlali beMathabeleland South lapho edla khona izilimo ezigoqela umumbu lokhu ukukhathaza abalimi abanenyi abathi balakho ukulahlekelwa izilimo ezinenyi njengoba zidliwa okwethusayo zinhlavane leminye imihogoyi iAlbert Ncube
abahlali abaxoxele Studio 7 bathi balakho ukubhekana lendlala ephose efane laleyo yadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino nyakenye unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokolo insiza uthi izilimo zizatshabalala ngenxa yemhogoyi
imhogoyi ikhona sibiliyadla sisikhipha sibile kudleni ngoba sibile amabele ayadliwa iyangena phakathi kwenhliziyo leziyana yichithisichithisi sesisethuka lokuthi enxenye sizagcina singasatholi futhi ukudla sibuye silahlaselwe indlala leyana esike sabalayo so-ke sesilokhu sikhangele sisithi kumbe engeyabezi abezokulima bazasincedisa ukuze imhogoyi le ibulawe kumbe bathi kule mithi yokuspreya kumbe benzenjani kodwa ngendlela okwenzakala ngayo ayi
uphinde wathi la madlelo asengozini ngoba limhogoyi isidlalo tshani
futhi sokule minye imhogoyi edla utshani lapho edle khona vela kusala itshani leyo-ke ngiye egangeni ehamba egangeni umumbu layo ngeminye leyo layo ngeminye la idla utshani le idla izilimo zethu so ke sesilokudana nje ukuthi hawu nkosi besithi kumbe sizake sithole ukudla lo nyaka manje hhayi imhogoyi esisithwalisensi
la mazwi agcizelelwe ngumnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi samatobo othi isivuno silakho ukutshabalala ngenxa yobudle lobo obuhlasele izilimo
sibona amabele adliwa and udla kubi lo mhogoyi ngoba udla inhliziyo yamabele maya sokudliwa inhliziyo it means isivuna asisekho okuyinto lokhu sokuyavila kuchakazi kukuncane kugcine kungasafakanga isivuno esisilindele la imhogoyi isivele isihlasele ma seyivele seyikhona phakathi kwamabele akululanga ukuthi uyikhiphe besicela-ke ihulumende izame ukuthi isincedise ngemithi yokusipreya ukwenzela ukuthi khona lokhu esikugcinileyo okudlanyana okukhona singalambi njalo ngoba lo nyaka odlulileyo silambiswe ukuthi bekungela zulu lo nyaka kule zulu sokulokudli
umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane eKwanda South uthi lanxa limhogoyi ihlasele balokubonga kuhulumende ngoba sebephathisiwe ngemithi
ya imhogoyi ikhona imhogoyi ikhona abantu bathwele nzima emasimini ngemhogoyi kodwa sibongela nje ukubana uhulumende usheshile laye wahle wabisa imithi wabisa imithi yemhogoyi ukuthi abantu basipreye emasimini basipreyile eduzane lapho ababona khona ikhona okolo nyaka usimangalisile lokhu asikaze sibe lakho phela thina lokho okuyimhogoyi lokhu kodwa lo nyaka phansi ungakhala ezindleleni letshanini kumnyama kutejwe okwemasimini hhayi kangani abantu sesizawuvikeleka ngoba siphiwe umuthi
kusenjalo isidumbu somfundi wentebe primary school othathwa ngumfulo wanyamalala phoswa kwamaviki amabili sitholakele ngesonto ngemva kokugejwa esizibeni izakhamizi izakhamizi zisole kakhulu ukungancediswa nguhulumende njengoba bezikepha ngezandla sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo ngimele umsakazo we-studio 7 ngisegwanda Albert Ncube.
Kweziphathelane le Melika sixoxa lo mnumzana Washington Jamela ngemisebenzi edalwe ngohulumende kamongameli Donald Trump ngohlolanja ethulwe izolo lohlangotho lubana ngezemisebenzi uJamela uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-studio 7.
Kuhambelana lesimo esikhona kulezi nsuku i-uncertainty yona leyo eqala kundaba zama-tariffs. So as an employer phela angithi uqhasha usazi ukuthi i-business ihamba njani ama-targets akho ukuthi ami kanjani le ntengo zakho le nto ziwodayo ukuthi zimi kanjani nxa kungakabi le mpumela ecacayo ukuthi ama-tariffs afakwa kumbe kafakwa akulule emakhampanini ukuthi baqhathe ngoba bakwazi ukuthi kuzabe kuhamba njani.
Yes, ngathi kulungiswa njani kulokhu Jamela?
Mina ngibona ngani umongameli ngiyokufanele kulungiswa ugawafake ama-tariffs or angafake ngathathe isinqumo angabi siya emuva siya phambili siya emuva siya phambili kunzima emakhampanini ukuthi bathathe ama-decisions nabo.
Ye, nxa sisikhangele khonokho ukuthi kule msebenzi eyi-151,000 edalwe kwele Melika kulalokho kade kukhangelelwe ubona zani kunyanga ezayo kuyahamba njani?
I think kunyanga ezayo unless ama-decisions athathwe kuzofana nakho ngoba okukhulu kuma-business ukuthi wazi ama-business i-business ranwa ngokuthi umuntu ama-companies babekwazi ukuthi ikusasa labo limi kanjani. Angithi yonke into ihambelana yenziwa nge-planning so nxa ungakwazi ukuthi kusasa kuyabe kumi kanjani akulula ukuthi uplane kahle njengoba sesiphila ku-global world naleyo ukuthi ama-parts ezimoto amanye yenziwa ngale amanye yenziwe ngale imoto izohlanganiswa la so nxa ama-parts ezovela ngaphandle ebuye esele tariff kumbe ngala tariff uzoplana kanjani.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago. Okwakhathesi siye kusithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Lamhlanje lilanga lokunanza amalungelo abesifazana
emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Njalo sixoxa lo Councillor Agnes Musaka webandla le-CCC yena osanda ukufungiswa ukuthi aqalise umsebenzi wobulawayo. Ungene kuli council ngehlandla labesifazana elaziwa ngokuthi proportional representation. Engenye imizamo yokuthuthukisa abesifazana ukuthi babe lamathuba afanayo labesilisa.
Kuhle sibili ngiyakwamukela ngokuthi ngiqalise umsebenzi labantu kucommunity.
Buyini okubona kukhathaza kakhulu edolobheni lakobulawayo ikakhulu nxa sikhangela kwabesifazana labantwana?
Ngabe kukhathaza kakhulu nxa sikhangele okungaphathisa ngoba kulabomama labogogo labanye nje abantwana abangela msebenzi abanye abaphila ngokuzithengisela. Njengokhansela osekhulele endaweni yona le ekubona layo ukuthi hhayi ngabe abantu bona labana bayanikwa indawo enhle ekhululekileyo ukuthi labo bezame ukuzithengisela kude kungela kuphanjaniswa. Ngoba seke sibone abantu abaningi edorobheni lapho kobulawayo begijigijima begijinyiswa. So nxa ungukhansela lokuyana kumele laso ndise kwabakhulu ukubana lokho akumelanga kwenziwe edrobheni lakobulawayo. Kodwa okukhangeleleyo ukuthi idrobho lihlanzeke, kodwa labo abathengisayo babanike indawo elingileyo yokuthi labo bathengise besikhululekile.
Wangena nini kwezombusazwe kumbe ekusebenzeleni umphakathi lokuthi vele ungubani?
Mina ngingu-Agnes Musaka ekhaya kithi lapho enzelwa khona izabuka khona kusedinga. Ngafunda khona ngale i-primary from u-grade 1 kusafika u-grade 7 ngafunda esaba esigabeni sakithi esaba primary. Then ngayafunda i-secondary yami u-form 1 up to form 2 esiyangifundi. Ngase ngibuya lapha kobulawayo ngo-2001 ngazohlala ngapha kobulawayo sengijiye isikolo ngenxa yemali zonalezi ezaswelakala. But ngafika ngahlala ngasebenza lapha kobulawayo from 2001 esiyafika kulesi sikhathi. U-Agnes Musaka ungene ezombusazwe ngo-1999 ngahlala ngingusekretary we-youth. Ngase ngiba ngu-chairperson ngasuka khonaphana ngaqoisane-vice-chairperson kuprovinsi. Ngilokhu ngisiya akuze kuyefika kulesi sikhathi. I-CCC engikiyo sikuthabango ngoba kanje sizakuthabango. So kade singakwazi khonapho but sikuthabango njengoba kade sithabango nguye onguye u-general secretary. U-Agnes engiyese ngu-councillor lakhethi usebenze kakhulu ku-community esebenza labantu abaku-community kobulawayo. Ngathi ibulawayo yonke jikelele ngisebenza hamba kweinye i-organization sisenza ama-donations sisebenza nabantu. Abantu bahle babangazi nemisebenzi yami emithi akade ngiyenza lapha kobulawayo.
Ungabatshela labasekhaya khona le bhingi ukuthi ye usungu-councillor lapha kobulawayo omakhelwane ade bengakwazi ngolimi lwabo?
Bakulindiswe kuphinga kumlivizi yehamba ukuthi bakathathisaka yeni ukuthi abonse bakulindiswe ndakazi wathi kwaphande iyabukhansela okunokubulawayo kebeleka under i-ward 5 kuli bonse bathazizi kumlivizi kulindiswe bonse nabayangaphinezibe ndimuzikise kuli kuyasona ukuthi Agnes Musaka waba bakhansela okunokubulawayo wakazi wathi kwakathathu mu-5 mashi. So bakathazika kubeleka ukukhansela okunokubulawayo lathi ndimuzikise ndalumba kuli bonse bali kushiyelela kuli kuyanino ukuthi bazise ukuthi no Agnes wakabakhansela.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Agnes Musaka ofungiswe kuyona le iviki ukuthi asungule umsebenzi wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uzithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba, langa laphuma le ndaba, lashona le ndaba.
siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo lamhlanje sixoxa ngodaba lokuthi intatheli zindaba kazisoze zivunyelwe emihlanganweni yokulungisisa udaba lwegugurawundi ezaqhutshwa yizinduna lalabo abathinteka kubi kumbe ababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe lo sixoxa lo mholi wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kwalolu daba ibhetshu likazulu umnumzana mbuso ofuzwayo
akumangalisi kodwa kuyadanisa ngoba kuyabonisa ukuthi ukuphephephetha nguye osesesidrayiveni umbuzo wokuqala yikuthi kuyini okufihlwayo ngesikhathi segugurawundi kwaba le blackmail abanye abantu bangabi kwazi ukuthi kwenzakalayo kathesi bayenza i-blackmail ngoba bafuna ukuthi umphumela ezaphuma lalokho kuzathiwo ngabantu bekusense kukhitshwe abantu bayaziswe lokho bona abakufunayo okudanisayo yokubana umtshana lazo izinduna ezivumelana lalokho kazitshiyananga labothombe ngama-modern day traitors angabathengisi ngoba bavumela ukusetshenziswa ngumbulali ekufuza ukuthi bethi hhayi lokho okuthoyo umongameli asikwazi kumbeni kokufunwa ngabantu basezimbabwe ngoba asisoze sadikthekuthelwa ngu-emerson ukuthi kuyini okufuze kuthiwo kuyini okufuze kungathiwo ngoba u-emerson izandla zakhe zigcwele igazi
lina njengenhlanganiso egqugquzela ukuthi abantu abathintwa yigugurawundi bathole ukwahlulelwa ngendlela efaneleyo selike lazama yini ukukhuluma labo obabu Mtshana Khumalo
obabu Mtshana Khumalo okuluhlupho kathesi ngibona ngazathi okubuhlungu njalo yikuthi ngondunywe yinkosi kakukho ongathi hhayi umtshana kathesi ngingakhuluma laye ngakho laye isithunywa unjengosodomba ukuthi kulo muntu okhonjwe ngumfazi yena uthunyiwe nje ukuthi ndoda ahambe engivelela uye ngicelela umlilo okozibala so kunzima ukuthi kathesi sithi kukhona ongakumisa lo mtshana kungalula kumbeni ukukhulume lo Virginia Mabhiza kumbeni yena u-Emerson ngokwakhe ngoba i-project yama-individuals kuthunywe nje izinduna ngoba zingezakithi kodwa vele i-project leyi kayisiyo yezinduna i-project ka-Emerson nabangane bakhe ababili abathathu uMabhiza uThabane Mpofu nabalutshwane nje kuqakathekile ukuthi abantu bebe yibo abasukumayo bethini
ubonabo obabetha ngamagama selike lazama yini ukukhuluma lapho ngitsho yena umnankakwa ngoba useke wabuya kobulawayo kanenginengi elanda udaba lwegugurawundi lolo
u-Emerson ume ubuya kobulawayo ubuya ekwazi ukuthi uzohlangana lobani ezotshela labo ababizileyo ukuthi kwenziwani ngabuyi ukuzolalela ukuthi abantu bafisayo so umebuya kuyabe kucacela ukuthi uzohlangana kade usebuya ezohlangana lezinduna kasahlangani le-civil society kasahlangani lama-chechi sebuya specifically ukuzohlangana lezinduna uzananzelela ukuthi kumnyaka usuyaphela bekuthe i-programu leyi iyaqala ngo-January ujanuwari wafika ngokuthi iyaqala ngofebruwari ufebruwari wafika sokuthi iyaqala ngomatshi umatshi sefikile sokuthiwa sithi iyaqala ngo-apreli okunye okudanisayo ukuthi ngethemba lokuthi balokhu besehluleka ukuthi beyi-micromanage so that beyi-unrole so ingagcina ingaqalanga le programu
ukuze luqhutshwe kuhle lolu hlelo ngendlela eyamukeleka ngumphakathi wezimbabwe kumele luqhutshwe njani
akube le-openness lungabi micromanage it's a national program wonke umuntu olokokutsho lokokokwenza lofuna ukuyalalela kavunyelwe ukuthi elalele kuze ukuthi kwenzakalani lokhu ukuthi umuntu esebenzisa ama-resources elizwe ebesesithi kwankona yena uzadicide ukuthi ngubani ofuze bekhona ngubani ongavuzange ebekhona kuyazila imidiya umlandu wayo yikwazisa abantu ukuthi kuyini okwenzakalayo elizweni kuyini okuthiwo ngabantu so uma umbulali esesithi kafuni imidiya kuyaye sibonisa ukuthi sesenza ugugurawundi number 2
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo fuzwayo siyabonga
ubonga mina
umnumzana mbuso fuzwayo ngumholi wenhlanganiso ye-ibhetshu likazulu ube kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga untungami linkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi werumba uBlessing Luphahla ehamba leqembu lakhe alibiza ngokuthi ezako bonke lapha baphethe ingoma zabo ezintsha.
Lonke ngiyabingelela nje inkalo zonke njengomhlaba lapho kufikelela khona umsakazo weStudio 7 igama lami Blessing Luphahla umuntu odabu wecholocho phansi kubonke le ngiyabingelela lonke ngithiphile lonke nje
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844383835. Ngikhuthaza kakhulu ukubalandela ukuthi ngicela WhatsApp bese misakhulu ku WhatsApp. Ngiyazi abanye baseBotswana, abanye bakhona lapha eSouth Africa, abanye baseMelika. UngiWhatsApp ngingakwazi ukuthi sikhulumisane ukuthi sizoyenza kanjani. Kodwa nje ngikuthembisayo ukuthi i-album ayingabe siphelele yonke, abantu bazoyithola nabo enkundleni lezokuxhumana nje ku-social media lezoyithola kubo YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli wonke ngiyalithanda bakithi. Bafowethu bonke abahamba ngamatraki, kuphi kuphi abanokufona ndingadeli. Siyalithanda lonke bafowethu. Engikufisayo nje engakusho ukuthi bafowethu sonke into enhle emhlabeni kubekezela. Kuba nje amagama engiwasho nje ukuthi ayikho into emnandi ukubekezela. Le nhlonipho umphako ongapheli, bathi umphako ongaboniyo inhlonipho yini engikufundileyo nje lokho engisaphile ekuphileni. So ngithi wonke umuntu ongumlandeli ubekezele, ulinde isikhathi, uhloniphe nje emhlabeni.
Lo ube ngumculi werumba oBlessing Luphahla exoxa lo ngtungamile inkomo weStudio 7. Singekehlukani ke sikhangele bezihamba phili badlana ingqondo kubandla lezano PF ngokwengezwa kombuso kamongameli Masombolo imihogo isithwale senzima abantu eMathabeleland South. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe ukuya kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.